Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe.
Kula igcwele kutsho nxa kusina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga.
Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama elizweni, utshele inkathele izindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa namuhla uzaphuma lezinqumo eziyamukelwa nguhulumende.
Ithemba esilalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yethu sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa asingabi lethemba elikhulu kakhulu.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho ukuba akhethe inkokheli elesineke.
Esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi abantu ezigabeni ezijiyeneyo zeMatabeleland South, eMaswingo kanye laseManicaland kumele baqaphele ngoba kulezulu lesiphepho elizakuna kusukela lamuhla kuze kuyefika ngesonto. Izulu leli liphehlwa ngumthelela wesiphepho esiphelelwe ngomfutho Tropical Cyclone Freddy, sona isikhangelelwe ukufikela kwele Mozambique sivela elwandle. Izanu sezomkhathi zithi izulu leli lizakuna kakhulu endaweni ezigoqela iBeitbridge, Chimanimani, Chipinge, Chiretsi, Mwenezi, Chibi, Maswingo, Zaka, Pikita, njalo lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Ngokunjalo zithi abantu kumele baqaphele njalo bengaze baphuma emizini yabo nxa bebona izulu lithwele, kanti njalo bengaze balinga ukweqa imifula egcweleyo. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima iAgritech eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala nathi khathesi kuyona liviki impela viki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu eMatabeleland North, njalo sikhangelele ukuthi layena le icyclone ezayivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingafela amandla afana langapha endaweni ezinjengabomanicaland. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi khuluma nje imfula igcwele kutsho nxa sina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini ezinye indawo ngezulu lelina kathesi lingabuya lize ngobuningi balo, kusho ukuthi ezinye indawo kuzatota kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kuka-Okthoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawothi xa ukuthe kwahlala kuvimbile lisina linganiki ithuba lokuthi langake lichike. So esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni inyoni ngakho khona
okuqala ngithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi yisona lesi esesivuthiwe esesisoma sokuthi ukuthi nga sizasivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okuyabe kunganetheli khona lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi ubumanzi lokho esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuhlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babe bezasa umlilo ukuthi kucwadlala nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe sincedisa ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sona esesivuniwe ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubona kodwa kusabulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikho ngisithi sisalandelela sizabe sinika abalimi izixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi wohlangothi lwezokulima i-AgriTech esigabeni seMathupheleland North. Lo ke sikudabalunye uNtunkameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake wava ngumeli wenkayi South edalela ePhalamende umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engiyathanda ukuthi ngixwayise izulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imvula egcweleyo ngoba manje abe seya namandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi nxa kuyukuthi mhlawumbe lapho elakhe likhona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye esihlotsheni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isindala kungenza ukuthi sezingane zidliwe ngomusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ngale vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi izulebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe eliye khona ngayo kwenzela ukuthi isitepo lesifihlini sidlule. Okwesabekayo kuyaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abathayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusuzithi hhayi la mancane ngingangena ngemota ngiyechitsha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba sugugugele ngamanzi kuye ngamandla esiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba lengozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungaze ubone amanzi engani sehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usufithi inhlanhla ezivela uzabalayo akunjalo. Amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebhoroho lani esekuphile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebhoroho lele ozalichapha. So ke yizo ixwayiso engingazithi kwabathethi-ke abantu basinanzelele ngicinga ukuthi nxa sekukhulunywe nje abakuzwileyo lani ngicaphelise linanzeleni ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcina bengasabangale mhlahla yokuthi baphepheke eziphepheni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu baba Bebe kulolutho luyaphuma emasimini yini lonyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibele umumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balo isivuno esihle. Kwesokusithini abaphuzile abalo mumbu kade usisemfitshane usukhanya-ke ngamanzi njalo ukhanya ukhula so lebo yiwo abangabambe lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalimi kuqala hhayi indlala-ke ingani ibacwezile. Kube sekusithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalini uze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahhala. Well asingake sibenze lutho kuthiwa imitapo silima sindlela ebekwaso.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe oke waba ngummeli wenkayi South edalela ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank umnumzana Akinumki Adesina ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ocubungula ukwesulwa kwezikwelete zelizwe elilazo uzaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezimqoka. Uchayele ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi batshengisa ukuzimisela kulolu daba. Umnumzana Adesina uthe uyathokoza ngokuthi owayengumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano ofike eZimbabwe ngesonto nguye ozakhokhela lumhlangano. Umhlangano lo ngowesibili kudaba lokuxazulula ukuthi leZimbabwe lingacitshelwa na isikwelede esedlula amadola angamabhiliyoni ayisithupha $6 billion esemali eyabolekwa kwamanye amazwe. Lokhu kungenzeka eZimbabwe lizenelisa ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Abanye abazaphatheka kulomhlangano babalisa amazwe alichumi lasikhombisa, ibhanga leWorld Bank kanye lele European Investment Bank. Bazacubungula ukuthi uhulumende weZimbabwe uluqhuba njani uhlelo lokuguqula inhlelo zakhe zombusazwe kanye lezomnotho ezigoqela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi uhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba. Umnumzana Adesina wemukela isikhalazo seZimbabwe ngenyanga kaNtulikazi kuwona lo umnyaka esokuthi ilizwe lesulelwe izikwelete zalo ukwenzela ukuthi lenelise kweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Ukuhlaziya ukuthi leli linyathelo elingaphathisanayo leZimbabwe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi mina singabi nethemba lokuthi uzaphuma kumbe uzaba nempumela yenzenza ukuthi iZimbabwe isikwelede seZimbabwe sikhitshwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esinalo yokuthi kuzohamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa. Asingabe lethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzoba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibele ukuthi abantu bathalenjengani bafuna ukukhuluma kodwa into okumele sikhulume ziningi kakhulu ukuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kabe kule mgoqo ethile.
Uzaba la conditions azaba khona sibili ukuthi ngenxa yesikweleti lesesulwa bazaba kumele balandele ama conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angiboni isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo ama-conditions, ngenxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angiboni ukuthi uzakhithwa wonke masinya, njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona i-14 billion amaningi ama-aria ukuthi iZimbabwe ibingabhadali. So kulama-arias akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunikwa iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo, yiwo amanye ama-conditions azabe khona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu, yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elilodwa.
Okokugcina nje, njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumele
isifiso esithi abantu abanyamazwe aphakathi eZimbabwe sikhona sibili yikho sibona abantu ama-embassy akhona amabhanga akhona isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo endlela leyo esayibona through i-conference le. So i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yona ifunani. Njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumele kuhambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere uthi ngamanga ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo olumangalisayo emaphandleni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umgwaqo osuka koBulawayo usiya e-Victoria Falls uzaqala ngenyanga ezayo ukulungisiswa ngokubhadwa kwamagodi-godi. Leli phephandaba lithi abazaphiwa likontraka sebanqiswa ukufaka amathenda. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele uMahlabi Zuluke waseZimbabwe. Ngizani bakithi ngumndlovu isibongo ekhaya sesitsholosho ezizalele khona besembonga lakubasakazi bonke besikastudio seven ukusethulela indawo
bese yithi mina bakithi
asithandaneni singamnandapho ukuthi MGC OCCC MRP orizan orizap thina ngakithi moizap orapo izap moi MGC moizan oizan asitshayani asezeni njengabantu abafundile umgabo waqhaqa amakhanda lawa lenkomo siyeke indaba zokutshayana indaba zokutshayana angeke zisisendawo into esifanishane ngayo ivote ngokuhlala ngihlala e-South Africa eTurkey.
Salubona Studio 7, ninjani, abali njani, indawo zonke zelizwe. Ngibe ngithi nami ngiphawule endabeni yezesa. I-challenge esinayo ezesa, ezilokungatshintshwanga i-mentality yakhona, sizohlala sikhala ngogesi, njalo nje. Ngoba uma kule fault especially ezesa, ungakhangela amapholu, lawa hamba khona amapholu ogesi, izihlahla zikulu, akuvulwanga ndlela, into esifakaza lezi ezinzima kakhulu. Ukuthi uma sekune fault ibathresa nzima abantu bakaJesus. And again, ngikhuluma nge-plumtree. I-plumtree abayaziyo ukuthi cover indawo engakanani izesa. From plumtree to redwood, kuyabe kuyiyo i-plumtree. They are using one car. Uma kuwukuthi kune-fault komadlambuzi, umgwaqo lwale wabona ukuthi njani. Uma kune-fault asiphonge ukuthi nje is too much, ziyazazi indlela zakhona zinjani. Ngibe ngithi ngiphosele lami okungakho, i-government yethu ibe serious ngendaba yezesta, please.
Linjani Studio 7? Hayi, sathi siyaphila ngapha emakhaya nangapha e-Plumtree. Ngibabaza into ekhulunywa ngumnangagwa, indoda elanembeza le. Kambe ma uzathi wena abantu abaphelwe amaphemithi kababuye uzobasiza, ufuneka ukusiza thina esemakhaya. Mina ngikhuluma nisekhaya. So indlela engiyibona ngayo impilo itsheke kakhulu. So uma ezasiza abantu abavela ngaphandle, thina esekhaya siloku kusisiza. Umqondo othini lo? Bona banjani laba uzaba siza sesuleka thina esekhaya? Hayi bakithi, hayi madoda lakala nembeza lawa. Hayi. Hayi, bakithi asizameni phela ukuthi sizame ukumkhipha ngevoti lomuntu. Eh, hayi phandle kwalokho kumbeni angazi ukuthi engandlela bani kodwa phandle kwevoti ukuthi sivoteni bakithi. Sizameni, sileke sizama singalahli themba. Eh, voteni iqembu nje lingazathi labantu. Eh, singakhethani ngomhlobo. Ah, umhlobo ngikusisize. Eh, anga kusisize bakithi anga kusise ndawo. Ngiyabonga.
Kengivulise kubalaleli bomsakazo Studio 7 nendlani basakazi. Ngithi impilo enhle njalo endendifisela yona. Ngingaqedi isikhathi nje igama ngithulani Ndlovu. Konduna osikhobokhobo enkaya. Khona lena enkaya emandebele. Ufuna ukuthi ngike ngiphendule lubaba okhulume namhlanje kungolwe obalise iaudio yakhe namhlanje ngikungolwe sithatha. Ubaba lo othi iCCC iyehluleka ngoba yiye winayo emadolobheni kodwa bengenzela abantu abese sithi i-budget iyakuphi nje wakho ibabaye be-budget ufunde ukuphendula kanje baba yeye ukukhuluma ngiyakuzwa nami nginindebele njengawe kodwa into ekhona yothi wena ma ukhankasa ukhankasela i-MRP ikhankasele kahle ungabambi lapho okushisa khona ngoba uzokusha ulimali i-budget iyenziwa kodwa abantu laba bayathathelwa into lezi ziye khona le eHarare bayebuya kusebenikeziwe imali ukuthi yenzani lokhu lengi yalokhu lengi yalokhu akusizi lutho imali yakho iyabe ingayenzi lutho ingakhona nje ukuthi ithenge nomgodla owesimende baba ngiyabonga mfuna ukudlula khulume kube kude ngiyabonga khonapho ube losuku oluhle
Studio 7 linjani lonke basakaza bahle nabalaleli abahle hayi siyabonga ke lezi ndaba ezinhle eziphuma zishisa zoke zinjalo ziliqinisi okhulumayo ngusichoza ingolovana ngunye lo okhulumayo uyanxusa njalo izikhulumi zonke ezikhuluma lapha singaxabani noma singenzi lutho sifundisana okulungileyo sikukhangele futhi kuze noma sithi senze ulutho sikhala sikhala zwilinye kurayithi menthe mina asibambaneni sivotele iqembu elilodwa sonke ngoba izane ilamaqhinga amaningi kakhulu njalo mase ehlukene vele iza sichanga ukwehlukana bengithi mina kulesikhulumo esike sakhuluma lapha sisithi sona hayi iCCC akulanto eyenzayo kwathini kwathini hayi ayisikho lokana kuyena MRP so laphana upresident ke ngubani ukuze abakujoinayo bakujoyina ukuthi mali ngawina liwina ngubani upresident phela kodwa ma ukuthi uzathu zawina kodwa lokhu buswa ngulwana ngobuza faka amasotsha endaweni yakho lapho esigabeni nyana sakule zowina khona uyabe control athi hayi ngifuna uhambe ilanga lingakatshona ungene endlini uza kuyenza lokho ngoba sezuphikisa ukuthi ngiwinile mina lapha asizameni ke ngiyabonga kakhulu sihlanganeni sibe moya munye yabona
Studio 7 njani donke balaleli labo ntongameli khona ngapho hayi siyabonga indaba lesilethela zona siyabonga indaba lesilethela zona badala kanti lapha kuthwani kuthiwa umnotho weZimbabwe ususondele thina sisemazweni sibuye asuthi uzame ukurojwa lo lapha sizama ukurojwa la likhangele into zamashona lezi sizama ukurojwa vele kunokuzwa umuntu wakithi esindebeni umzokhulumela amashona bonana abantu abaningi umuntu erojwele ekuqaleni isikhathi sabantu nanku barojwa lokho kubhizi kurojwa kuthiwa umnotho ususondele kwenzela ukuthi kuyevotwa uma kuvotwa kuyazotwala into zamashona thina kuthiwa PFMPC bazazinceda ngayo ngalaba abantu
abasakazi labalandeli ke umsakazi omuhle umsakazi wethu Studio 7 salubanani lonke linjani ke ngithanda ke ukuphendula ke okukhona okukhulume ngokuthi CCC borulako kobulawana samathebeleni endaweni eziningi kodwa ayikho impumelelo lakho kwenzakalayo imali yaphi ukudila la abantu abaningi amshure abalizwisisi especially abantu bemandebeleni abazwisisi ukuthi ZANU-PF irana njani ZANU-PF bayizambo babambe yonke into ayikho into engayenza ezilongo iZANU-PF khona ngaze kuthatha imthwakazi ngibuze imthwakazi ayikho into engayenza imthwakazi iZANU-PF sesekhona so asikhipheni iZANU-PF kuqala lesitile uZANU-PF first then konke kuzolandela isitho sokuqala esingasathi Zimbabwe is to get rid of ZANU-PF
lawo ke bekungamazwi enolina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0548465 0318.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi izulu uZulu kumele athandazele ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho lokuba akhethe inkokheli elesineke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe ngabafundisi abeCatholic Bishops Conference eyokunanza usuku lokugcotshwa komlotha wangolwesithathu bathi indlela engenza ukuba leZimbabwe libe lokuthula inhlalakahle lemsebenzi yikuthi kuqhutshwe ukhetho olunokuthula. Baveze ukukhathazeka ngokuqanza kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukubopha labo abalombono owehlukene lokahulumende. Umfundisi Travis Moyo wale nhlanganiso uchasise kabanzi ngale inkuthazo yabo besungula isikhathi selenti.
Lamhlanje siqala isikhathi sokuzivila ebandleni elikatholika. Amabhishobhi abayibo abelusi bebandla basiphe incwadi esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Uqhubeke ethi kumele uZulu weZimbabwe akhethe inkokheli ayaziyo ukuthi ilothando kanye lozwelo.
Utsho okuningi ngalokho esiyikho langezifiso zethu lalapho esifuna kuya khona. Kasikhetheni abaza kusikhokhela okweminyaka emihlanu ezayo, abalozwelo, abalesineke, abananzelela izinswelo zabantwana beZimbabwe. Umkhokheli oza kuletha inguquko, oza kusiphathisa ukuba siqede ukungatholakali kwemisebenzi.
Okusekelwe ngumfundisi Simbarashi Maringosi wakoBulawayo.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni atshiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Incwadi le yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ilotshwe ngabafundisi beRoma ababalisa uArchbishop Robert Ndlovu oweHarare, Bishop Paul Warren oweMtare, Bishop Radolf Nyandoro oweGweru, Bishop Raymond Mupandasekwa oweChinoyi, Archbishop Alex Thomas owakoBulawayo, lo Bishop Raphael Ncube oweWange. Ngimelele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
siyovota, madoda siyovota,
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu elilesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama eZimbabwe, utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezizamukelwa nguhulumende. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.